Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthwakazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 31 Mbimbitho 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokubhubhe abantu abangamajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lepasika.
Namhla sukela ngo-9 ekuseni i-World Easter kuyatshengisa ukuthi kufike abantu abangu-21. Last year kufike abantu abangu-7, so ama-accident ayaqhela.
Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazavotela bani kukhetho oluzayo.
Mina ngingabi ready ukuvota ngoba ngingakwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abagola amacimbi esabelweni seMatoreni South.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa esirezi kuyamangalisa inqumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi sokubhubhe abantu abafika amajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lepasika. Umsekeli wesikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi uthi ezinye ingozi lezi zenziwa ngabantu abanatha utshwala okumangalisayo. Abantu kwele Zimbabwe abanengi balezihlobo labangani ngesikhathi sepasika. Ayisizwe uNyathi exoxa ngengozi emgoqweni.
Namhla sukela ngo-9 ekuseni i-World Easter kuyatshengisa ukuthi kufike abantu abangu-21. Last year kufike abantu abangu-7, so ama-accident ayaqhela and abatshayele kukhanya i-driving conduct kayimanga kuhle. Abantu abafileyo izolo kufike abantu abangu-10. Umunye utshaye we-empire, utshayele wemota wahle wabaleka. Inye accident umtshayeli uyenze u-overtaker wahle watshayelela ebridgini, abantu ababili bahle bafa. Then umunye e-waterfalls duzane lezinto ka-shopping center uphume emgqaqweni watshaya ipedestrian, imota yahle yabhewuka wafa abantu abangu-2 including upedestrian, kutsho ukuthi kufa abantu abangu-3. So singananzela ama-accident kuyatshengisa ukuthi abatshayeli kumele vele batshayele ngonanzelelo. Akumelanga bahambe lesiqhubo esiningi, akumelanga ba-overtake lapho okumelanga ba-overtake, njalo kumele ba-respecte ama-pedestrians labanye abahamba emgqaqweni.
Singathi ngenxa sokukhangela kwenziwa kuyini ukuthi kube le ngozi ezinje, ngabantu abanathayo kumbe kuhamba njani?
Abanye bayanatha vele, abanye singathi thina ngesikhiwa i-over excitement, then abanye singathi i-reckless driving, ukuthi nxa umuntu ehamba laphana kasela embeko uyabe esithi hayi imota ngeyami, ngiyatshayela lokho engifunayo, but ukutshayela lokho okufunayo uyakubulala abanye phela.
Lo ngu-Superintendent Chief Superintendent Paul Nyathi, umsekeli wesikhulumeli samapolisa obekhuluma le Studio 7 eseHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Odokotela abasothuthukayo abakhala umsebenzi ekuqaliseni kukambimbido sebebuyele emsebenzini. Isikhulumeli sabo uDokotela Mxolisi Ngwenya uthi sebevumelene leziphathamandla zikahulumende kanye le-Health Service Board ukuthi kukhuphulwe imali yabo yokubizwa emsebenzini nxa bengakhaya e-call allowance. Umbiko osanda kwethulwa yi-Health Service Board uthi ngempela sebevumelane labodokotela laba ukuthi kulungiswe okunye okubahluphayo. Ungwenya uthi bayathokoza ngokusokwenziwe nguhulumende.
Ngemva kokungenela komongameli welizwe uComrade Edwin Nangagwa, osokwenzakele ukuthi i-health board labodokotela sesihlale phansi savumelana ukwengeza emadlalana elinikwa odokotela ku-on-call kusuka kunani ebeliyi-$16 ngehola isiya ku-$17 ngehola. Savumelana njalo ukuthi imithi izabe isenza ibuya esibhedlela kukhona imizele esisenzelweni ukwenzela ukuthi silaphe kuhle. Sikhangelele kanjalo ukuthi i-finance zethu kumbe ngathi imali zelizwe kazimanga kuhle. So yikho-ke sivumile ukuthi yona leyo ekhona hhayi-ke ngabe sinikile sisebenzele ilizwe ngoba izigulane sezithelenile.
Singathi ukutshengisela sokuphelile.
Odokotela sebebuyile emsebenzini aqalise namuhla sisithi kulaba kade bengekho eduzane abasondele eduzane bakwanise ukuthi behambe ngosuku lwakusasa kodwa kuyafika umhlaka-2 April bonke bebe sebesemsebenzini.
Singathi-ke sebeyaqalisa ukukhangela izigulane kusukisela namhlanje.
Yebo, sesiqalisile vele izibhedlela esezivalile ezeparinyathwa yarhospital sezivulile.
Lo ngudokotela Mxolisi Ngwenya omele amadokotela abegalela umsebenzi obekhuluma le-Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abantu abaningi bathi abakwazi ukuthi bazovotela bani loba nje sokusele inyanga phose ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Zimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 yenze uphenyo namhla lapho exoxe khona loZulu idingisisa ukuthi abantu bazavotela bani kukhetho oluzayo ikakhulu lokudinga umongameli omutsha. Uphenyo lolu luveze ukuthi abantu kabakakhethi umuntu abazamvotela loba nje kulabanye abathi bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye wabaxoxe le-Studio 7 unkosikazi Duduzile Zondo uthi kakalungeli ukuvota ngenxa yokuthi akalalwazi lokuthi abantu abazavotelwa ngobani. Uthi uMnangagwa uyamsola ngoba wathembisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka engena esikhundleni sikamongameli kodwa lokhe kungela nguquko elizweni.
Mina ngabe ready ukuvota ngoba ngikwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani. Hawu, mina ngakwazi umsolo ukuthi wathengena wathi kuzaba lontshintsho kodwa utshintsho lwangikhona sikaluboni.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Ndumiso Ncube uthi kakwazi ukuthi uzavotela bani. Uthi abantu abakhankasayo baningi kakhulu njalo izithembiso zabo azicaci kahle.
Abantu abafuna ukuvotelwa baningi kakhulu. Ukuthi mina ngazi ukuthi ngizavotela ubani njalo le nto azanzenzela zona izithembiso zabo bazazilibeka yini kahle kahle izithembiso zabo. Hayi, angikwazi khona lapho yikho ngingakabi kwazi ukuthi ngizavotela u.
UMnumzana Sipho Masina yena uthi usekela ibandla leZANU-PF njalo uzavotela uMnangagwa ngoba ubona kungcono ukuthi akhokhelwe ngumuntu amaziyo kulokudinga umuntu ozaqala phansi ukona.
Ngisengizimisele ngisokumvuzela ukuvota ngivotela uMnangagwa. Mnangagwa ngoba ngiwenzani uyenza mvotela uMnangagwa pamberina ID pamberine ZANU.
Omunye njalo osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Rebecca Nyoni uthi uzavotela uMnangagwa ngoba usebona utshintsho njalo amakhampani amaningi asevuliwe. Uthi uMnangagwa ngumuntu otshengisa ukukhula.
Sina sikhetha vele umama uMnangagwa ngoba siyambona ukuthi umachiwa uyakwanisa ukudlelana lamanye amazwe lokukhulumisana labanye. Siyabona ukuthi kulama-changes amaningi, ama-companies amaningi sevuliwe. So siyabona ukuthi singamvotela sibili, hhayi izinto zonke ziyatshintsha elizweni lethu liyabuyela back to normal.
laloba uZulu etshengisa ukuthi gakaboni kahle ngokhetho oluzayo. Abahlaziya ezombusazwe bathi ubunengi bamabandla ezombusazwe kuphambanisa abantu. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Thomas Sithole uthi abantu abaningi bathathwa ludumo lokuthi ngubani olembali eyaziwa kakhulu, kodwa kabalandeli ukuthi uthembisani uZulu weZimbabwe.
Mase sikhangela nje ukujalo kwenzakala esikhathini esiningi ikakhulu kulele leZimbabwe ukuthi abantu bazokhetha bekhangele iface, hatshi ukuthi ibandla lelo lona lizanikani abalandeli balo.
Ukhetho lwalonyaka ngolokuqala ukuthi lungabi lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lowayemphikisa uMui uMorgan Tsvangirai, njalo lokhu sekwenze ukuthi amabandla ezanu kanye lele MDC adabuke phakathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke bathabile Masuku khona ngapha ke kobulawayo. Udaba olufanayo umongameli Ian Khama wakwele Botswana uzaphuma lamuhla esihlalweni anikeze intambo zombuso umsekeli wakhe ngemva kweminyaka engamajumi ebusa. Izizalwane zeZimbabwe zithi kuyancomeka okwenzakala kwele Botswana. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UKhama ukhangelelwe ukuthi uzanikeza intambo zombuso umkhwetsi Eric Masisi ozagcotshwa kusasa ukuba ngumongameli wakelwe Botswana. Ukusuka kukaKhama esikhundleni lesi kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe leBotswana. UKhama wangena esikhundleni lesi ngomnyaka ka-2008. Izizalwane zeZimbabwe ehlala kule Botswana zithi kuyabukeka ukuthi intambo zombuso ziqhutshelwa kungelakulwisana njengalokho okujayele ukwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Omunye wabancoma okwenzakala kwele Botswana ngumnumzana Dumisane Ncube wathi lokho yisibonelo esihle ikakhulu emazweni anjengeZimbabwe.
Izwe leBotswana sibona i-democracy because the seamless transfer of power, hatshi sibona eZimbabwe ukuthi kuze kube le-removal of the president kumele kulethwe i-army.
Umnumzana Nkazimulo Dube laye uthi okwenzakala kwele Botswana akujwayelekanga kuzwekazi le-Afrika. Isisekelo sombuso welizwe leBotswana sibukeka sobala ukuthi umongameli kumele achiye isikhundla lesi ngemva kweminyaka elithumi.
Esikubona kusenzakala eBotswana kuyinto enhle kakhulu, ukuthi umongameli uKhama asuke esihlalweni ayekele uMasisi uthole isikhathi sokuthi azilungiselele i-election le ya next year. Akusonto ejayelekileyo kakhulu lapha e-Afrika.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana kuza ngesikhathi kube le nguquko kuborhulumente kwele South Africa kanye leZimbabwe ngomhlolanja lonyaka langolwezi nyakenye. Emazweni la omongameli baphume bethwaliswe nzima abasekeli bamabandla abo abusayo. Kwele Zimbabwe ibutho lincedise ukususa esikhundleni wangumongameli umnumzana Robert Mugabe. Intatheli zindaba yephephandaba leStandard umnumzana Ngqobani Ndlovu uthi ziningi izifundo ezingaphuma kusanda kwenzakala kumhlubo longezansi kwezekazi le-Afrika.
Kuqakathekile ukuthi lenjalo ifundo ejabulisayo ukuthi sibe e-Afrika ubona three president amazwe ayi-3 kusitshintshwa i-leadership.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana akudingi khetho ngoba uMasisi uyabe bambile kuze kufike ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa awukhandelwanga ukuthi kuzaba lontshintsho njengoba uMasisi ekhandelwe ukuthi uzaqhubeka engumongameli weBotswana kusiya phambili. AbeZimbabwe bakhangele ukuthi kambe uMasisi ubaphatheleni ngemva kokuthi uKhama atshengise ukuthakazelela okwenzakala eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Abantu abaningi okumangalisayo sebegcwele emaplazini eGwanda esabelweni seMathaven South lapho bagola khona amacimbi. Abantu laba bahlala lapho okungelazambuzi khona lamanzi ahlambulukileyo okungenza ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wesihudo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kula bantu abaningi kakhulu ekhona embona abahlala ezindlini ezingatholutho egangeni lapho sebegola khona la macimbi ahamba emgwaqweni onjengalo osuka koBulawayo usiya eBowling. Amacimbi atholakala njalo endaweni ezibalisa iThinden, iSandawana Turnoff, eWest Nicholson lezinye izimbalwa lapho kulabantu abavela eMberengwa, Jerezi, Bedbridge leMaswingo. Endaweni e-Deep 4 e-Colenbourne, kulabantu abangafika phose inkulungwane abagola amacimbi. omunye wabagwela amacimbi unkosazana Maria Jagaraska osuka eMenezi othe uhambe uma wonke lo ukuze gola amacimbi kwenzela ukuphandela umndeni wakhe impilo.
Kaya kusibata madura kunu tingisi tikwanise ukurarama
lapha sizobamba amacembu ukuze siziphilise. Ngase sibuye lakho nale siyawathengisa nge-35 kumbe nge-$40 kusiya ngokuthi madla ongakanazo.
Ukhathazwe kuswelakala kwezambuzi esithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wesihudo kuleyo ndawo. Unkosazana Siphathisiwe Ndlovu osuke eShangani uthi layo kugola amacembu kwenzela ukubhadalela abantwana imali yemfundo. Omangaliswe ukuthi kulabantu abaluthwani abadabuka ezabelweni zeMathabeleland abagola amacimbi.
Thina basesindebele sibona abantu bahamba sifudula sidolwa ukuthi kasihambe phela ngale lawo ngangasathola ngokudonsileyo lawe kuba nzima la uthiye siya kuleyo ndawo.
Umnumzana Dennis Dube oyisakhamuzi kogodlwayo eFlabhuzi osale minyaka eminingi egola amacimbi e-D4 uthi kakaze abona abantu abaningi kangaka bezegola amacimbi.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa eShirezi kuyamangalisa inqumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year. Ulonyaka abantu esilabo lapha bedlula inkulungwane lenkulungwane.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnikazi wepulazi le-D4 umnumzana Siphanjani Moyo othi abantu abaningi abazegola amacimbi bavela eMpumalanga.
Isituation esibhekane layo kula macimbi akhona singathi irashi yamacimbi le engikhuluma ngayo kakhulu njalo abantu basuke endaweni eziningi bezogola amacimbi. Enkunandlela ukuthi abantu abaningi basuke endaweni zesishoneni yibe silabo abaningi kakhulu abagula la. So babuya becela kuzima ukuthi balalele ngoba ungaze ubalalele bangena vele ungakwazi ngifele ugula. So kungcono khona kuncane abaza kutshela khona la usale ubona ungakwenzi kunokuthi bangene fike bethathe mahhala besihambile.
Uthi imikhuhlane ilakho ukamunga kule ndawo ngoba kula izambuzi la manzi ahlanzekileyo lapho abantu abagola khona amacimbi bebaningi.
Kodwa-ke sibhekana lokuthi nxa bebuya bebaningi kangaka asilawo amathoyilethi njengoba sisemapulazini la kula mathoyilethi angasengathi angakhumatheta bonke la abantu abala ufike ukuthi sibhekane lento eziningi kakhulu ezikhangelana le mkhuhlane la manzi okubanika ukuthi wonke abantu laba abathola kodwa amacimbi ayabekhona sigcine sesiriska nje.
Abanye abakulindawo ngabathengisa okudliwayo bathintisa impahla abalayo ngamacimbi. Iningi labantu liyaphekwa izindlu okungatholi utho eceleni komgwaqo lapho abalala khona labantwana abancane. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 e-Deep 4 eKwelenborn.
Siyabonga kakhulu ke Albert Ncube khonapho ke eGwanda. Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha sise-Washington DC. Ake sizwe ke ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwaka zomuhle lapho lengali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siqoxa ke ngekhefu lePasika. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga baba.
Ye mnumzana iPasika ye ungasitshela ukuthi ikhefu leli izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha eSouth Africa zibonakala zisenzani?
Abantu abaningi nje abaZimbabwe zesola la bakhona beSouth Africa ngoba abahlala ndawonye icommunity 1 babonakala iningi yangikhona balo ukujabula abanye bazenzela amaphathi ezindlini kodwa abanye iningi yalabo abangathandi into zingathi ngezokuzigidagida bakhanya besenza inkonzweni basebathethi khona manje bethakazelela ilanga leli lapho according kuma-Christians esikholwa kukona ukuthi ilanga uNkulunkulu uJesu Kristu afa ngalo. So abantu abaningi basezinkonzweni lani ngomunye wakhona osezinkonzweni khona manje.
Siyasibone amanye amakhefu alobukholo wesiKristu phakathi afana Christmas abantu besenza konke okwenzakalayo ukugida ukumnandi lokunye okunjalo kodwa kungela kukhonza
Ubona njani nxa ukhangela uqathanisa le kefu le Pascha lena?
Ikefu le Pascha lona ngathi liza ebunzimeni ngoba abantu bayasinda ukuqala umnyaka njengoba sesiqeda uMathi. Banesinda ukuqala umnyaka into ezifuna izimali zayo eziningi. Abantu abakatholi isingathi i-breathing space ku-finance lapha. So into eziningi basazama ukuthi babophe bangathi hayi injabulo bayisemuva. Bafuna ukubhadala ama-school fees, bafuna ukubhadala ama-rent, le nto esinjalo enjalo umnyaka uqala kunje. Kuthiyele ngoba ngo-December abantu abane babethole lama-bonus, bethole nokunye okunjalo, basebenza inyaka yonke basiva kokuthi evuliwe. Bayagida abantu abaningi kakhulu ngokuphela komnyaka. Kodwa hayi iPascha ikhala ngathi i-decent, kulokuthula kakhulu kukhona. Loba nje abantu behamba ngokuningi, kodwa kulokuthula ukukhompela kwi-Christmas. Akukho kanti abantu bayagida ilanga livele phuma, hayi indawo nje ezimbalwa, kodwa eningi akhona hayi kulokuthula nge-Pascha.
Manje bona abaya ekhaya ke ukuya hlangana lezihlobo labangane bagcwele yini njengalokho esasikubone ngesikhathi sekhefu leChristmas?
Ye abantu bahambile kodwa ke into esika iphambanisa abantu isikhathi ngoba amalanga ePascha njengoba kunje 4 days abantu bavale izolo abanye bahamba khona izolo abanye bahambela muhla. Abanye bakhona bekhansila ngoba bekhangela ukuthi ngomvulo umuntu kumele abuye and bayeza sike bhodi umuntu ngomvulo akasoza kukhulosa semdima ikakhuluma ngabe efikelethi ngolwesibili kumele basemsebenzini. So amalanga abalawo bale 2 days ezi-free i-Saturday le-Sunday, i-Friday is-traveling day, i-Monday is-traveling day. So abaningi abakhetha ukuthi bazihlalele bathumele impahla bazihlalele kukanti ukhisimusiyayo kunamalanga amaningi abanye ngama-2 weeks abanye ngama-3 weeks esekhaya. Abantu abaningi bathumela izimpahla kodwa hayi nakhona bahambile njengoba sizebhodele kunabantu abaningi kakhulu.
Ubona abangayiyo ecaweni bachitha njani isikhathi balinanze njani ilanga lekhefu lePascha lena?
Abanye bayendaweni nje zokujabula bephuza utshwala bandlale kuma-social soccer besiyadala ibhola lokubhekana into ezininginingi nje. Kuningi abakwenzayo abantu abanye ngesikhathi kuhle ama-clubs amanye athile kumbe ngama-jerry society into ezinjani lezo bayahlangana bekhuluma ngalokho abakhuluma ngakho. Kodwa iningi abantu ama-Christians basema-church khona manje la kusasa la kusasa isonto la ngeMonday. Kodwa laba abangangeni i-church hhayi abaningi bakhona basendaweni nje ama-social activities abawenzayo abajabulisa nje bawuthi inyama baphuza utshwala kanjalo.
Hayi kwezwakala esikhathi sesingasavumi ungavalelisa uZulu.
Hayi ngiyabonga baleleli kube le Pascha enhle siziphathe endleleni.
Hayi lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaka.
Sabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke siyakwazi ukuthi uyakhulisa ke ikhefu. Sike siye kumamhlanga ke usithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Yena esiqale ngokumbuza ngodaba lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele othi watshaywa kakhulu ngamasotsha lamapholisa njalo amalungelo akhe njengowesifazana ephulwa ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mnanga kwa ngodaba lwegugurawundi lokunye.
Ya ngathi bahlukumezeka kakhulu ngoba as I say ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngampela ukuthi i-violence yabantu basempumalanga isaqhubeka ngoba ungathi khangela indlela esaphatha ngayo singomama ngesikhathi segugurawundi. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo. Abantu jikelele bakhala ngayo i-system yegqansane ka-1979. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abahlukumezayo ungathi amashona abasihlukumezayo kabafundanga i-lesson. Mina ngokuthi naturally bona abantu vele abalowo moya omubi ngoba ubungasa kuthathe umuntu o-fragile njengomuntu esifazana into yokuqala umthaya ngendlela efana leyabobaba. Kufanele babe lozwelo phela lo muntu ongumama besela futhi uthando lokunanzelela nje ukuthi okay umama lo sesimlimazile simhlukumezile usengene phela esikhathini why not? Okay, but to me, I want to bring them a bottle of tea. Just that part.
Abesifazana, abesindebeleni, kumbe abakomthwakazi, behluke njani kulabesifazana elizweni jikelele, esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo.
Isizwe sakithi silabomama abahlukumezeke kakhulu. Abantu baseMpumalanga, abantu bangekho ngapha komthwakazi, bona bathole inkululeko yabo ngo-1980, kwabahambela kahle esikoleni, emabhizinisini, ama-opportunities nje wonke bebewakhiwa bona. So thina lapha komthakazi i-slavery lesi esiphakathi kwaso ubugqili lobo esiphakathi kwabo into esisuka layo khatshana khangela even right from the turn ye-colonialism. So silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo, ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu. Njalo ke sendlalele lathi ngathini abangakubiza njenge-red carpet. We really are fighting for that. We are creative people. Umthakazi vele wona muhle kakhulu. So into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile, ngoba nanku uma uthatha ukubheka abantu abafana nabonangakwa i-crocodile tears, but we've given them isikhathi eside kakhulu, ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke. UGrace laye uthe ephakathi kombuso azange vele wasinakekela. UMjuru khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama. Azange vele laye binome engu-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka eduze lathi asicabange nje langama-projects amancane nje.
Lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-addressa ama-crowds, njalo bayalilalela yini?
Eqinisweni lonke besingakaphiwa i-chance kangako, kodwa sisakhuluma lo mongameli wethu. Okuhle kuthi u-vice president wethu umuntu wesimama, so Crazy Angulule, through her ama-crowds here and there ukuwa-addressa, kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi kufuze kube imanje. As long as kungela umama abambonayo eba-addressa, akulula ukuthi bengangena emzabalazweni ngokukhululekileyo. Umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani. Omunye umama phambi kwabo laphana ukhuluma isithini, ngibona sengathi yiyo nje into
leyo. Balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Ntombizodwa Mgungi, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, ube le mpela viki enhle kakhulu. Lo-ke inzwisa lapho-ke uKelvin singakalugqibi uhlelo lwethu lamhlanje. Nansi indaba kabede zikhokhela sokubhubhe abantu abangamathumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lephasika. Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi akumangalisa abagula amacimbi esabelweni seMathaweni South. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.